abanengi imali yangkhona kayeneli ngezizathu ezithize, abanye kade bengekho emsebenzini isikhathi esidlulileyo beku-lockdown, abanye njalo nje loba besiye emsebenzini iholo labo livele liphansi, abanye behluleka ukuhambisa abantwana ngokuthi iholo labo alikwaniseki ukuthi libhadale i-school fees, lithengo lokufunakalayo. Yikho nje ababalisi abathize labo bekhonona bekhala ngokuthi abasoze bekwanise ukubuyela emsebenzini. Behluleka ke labo babalisi, yibo phela fakazali njalo, behluleka ukuthi belungiselele ababo abantwana njengoba ikholo labo ke liphansi. Ebesikukhangelele ukuthi luba ludaba i-TNF elukhangeleleyo njengoba ama-sectorial bargaining councils esehlulekile phela ukulungisisa lokho. Yikho besifuna ukuthi i-tripartite negotiating forum ikhuphule ke ama-incomes kumbe ifake i-minimum wage eza kwenza ukuthi ke abazali bekwanise ukuhambisa abantwana esikolo. Labo abamabhizimisi sibona bakhuphulile ke intengo yezinto zonke nje, okusobala ukuthi lokhu kade sikutshelwa isikhathini esidlulileyo ukuthi kule stabilization kungaba ama-prices, kungaba i-currency, yize sibili.
Zikhona yini izikolo esezikhweze ama-school fees ngokuzwa kwenu njengabazali?
Singakezwa ke izikolo esezikhuphule ama-school fees okwethemi yona leyi. Esikwaziyo ukuthi izikolo eziningi besezazise abazali ukuthi imali efunakalayo imali ye-US dollar, imali ke engatholwa ngabanengi.